ngibona nginyathelele lengabayi kulahleka nxa ukuthi umthetho wami uyawulandelisisa kahle. I-Constitutional Court of South Africa yona imelele ukuthi izwe izindaba eziphathelene le-Constitution e-South Africa. I-Supreme Court of Appeal i-highest court of appeal e-South Africa nxa ukuthi umuntu kasuthiseke ngezinqumo zamadale aphansi kwayo i-Supreme Court, ifana ne-Supreme Court yeZimbabwe. Kodwa i-Constitutional Court nanxa ihlala ikhangela ama-constitutional matters, indaba yeZimbabwe angiboni ukuthi i-constitutional issue yakhona ingathi. Lokhu yindlela yokuzama ukuwenqabela laba isinqumo yikhotha ukuthi benelise ukuthi leso sinqumo sifezeke ukuthi bathengise lawo ma-properties eZimbabwe ukuthi bathole le mali abayiphiwa umthethwa njalo.
UThomana uthi kusobala ukubana indlela imithethwandaba yeSouth Africa ephatha ngayo lolu daba ikhokhelwa ngezombusazwe hatshi umthetho. Uthini ngalolu daba?
Angivumelani laye umnumzana uThomana. Ngibona ngani nje into ebikhona indaba e-straightforward ukuba idale e-Sadic Tribunal lihlele eVinduku lenza izinqumo ukuthi lo kwenziwayo akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Labantu abaningi baseZimbabwe bakubona ngaleyo ndlela ukuthi into yokuthatha umhlabathi lela nxa yayiyinto enhle kakhulu, kodwa ubudlwangudlwangu eyenziwa ngayo kwenza ukuthi kungalandeli umthetho. Angizwisisi kathesi nxa ukuthi iZimbabwe yiyoezathanda ukuthi ama-judges e-South Africa ngenxa yokuthi bamhlophe bakwazi ukulandela umthetho. Le yinto esimple ukuthi kuthiwe bhadalani laba abantu imali. There's nothing constitutional about it. There's nothing political about it. If anything, okupolitical yilokho okwenziwa nguhulumende wezanwe ukuthatha umhlabathi.